So we seek a descend of a VOA in the belly. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 zibandlela 2022 ngubhekisi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bantu sesizile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukana zibaziningi so sithwele nzima sesabuvala emkhuhlane edolobheni lapho kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi sithi khansi sifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngenzinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi ziletha umkhuhlane eminingi etshiyeneyo
izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungavuthwa ngesikhathi kwezivi zifithi lokho kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane
ukuze ayithole i-ID yakho nomele uyastrade ngibongela ukudili manje ungadizele i-ID show i-right yakho wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time toyathwa umshini ofile so akuncedi uyavukela futhi okwamsekuthela uzothiwa kuthatha inama
abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga e-A-level nonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha kuwoza Friday livisi lejaha elisakhulayo uWillard Jimvandanyo ocula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi lasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele khona izolo ababezu wenkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli. Ukuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngomvimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezedlula kancane amakhulu amabili 220,178 okulinani eligoqela abasilayo kulo mkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phose amabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million uthi asebehlatshiwe wonke omabili lawa majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa kungesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokunengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukane zibaziningi so sithwele nzima sesabuvala emkhuhlane edolobheni lapho kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi sithi khansi lisifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngenzinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi ziletha umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
Sifona kulengcekeza lonke isandla yokungaziphathi kuhle kuye kwaba le-outbreak esibe lawo ama-incidence amu-2 erumbe le-chabangana we-diarrhea konke lokhu uhambela lokungahlanzeki kwedolobha. Lapha okwamanje izibi ebesezibona zokuthelela isikhathi iyakhulu ngesikhathi sekhisimusi. Ikhisimusi liba nezibi eziningi ezibuyayo. Besilindele ukuthi i-City Council usomadolobha bethathe amanyathelo masinyane akhuphe ingxenye ezakini ebahlelayo esifunakalile i-outbreak yomkhuhlane.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona nosomabhizimusi owakoBulawayo uModi wasinika itipa lokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imikoto yonke edorobheni. Okutsho ukuthi sikhanethi kusiyafika umvulo imikoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo esizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphonge ukulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo. Njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye sincedisane.
I-Council yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengoBulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinje ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Enye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiswa esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Inkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badubeke ukuthola i-ID bona bezalelwe lapha shu. Umuntu adubeke ngezalelwe eZimbabwe. Just i-ID. Hayi, uyavukela uzothiwa kuyabhukhwa. Uyathi ubuyela ubhukhile. Uzothiwa umtshini ufile. I-date yakho sidlulile. Sekumele ubhukhe kuthi. EZimbabwe kona. Hayi, kubuhlungu lokho abantwana abanye khathi sibafeyila. Uma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona kumele uyastrada kumbe umele ubhizi. Manje ungadizeka i-ID sho i-right yakho. Wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time to that home chain ufile. So akuncedi, uyavukela futhi komsithele uzothiwa kuthatha inamba engaka.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizulu liyana ingozi eziningi, kunje silwisanele ukuqeda ubhubhane lwe-COVID kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyeni lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku besiyabamba iline okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melisa Chuma, ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuyalayinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha, lezulu liyana ukuthi bathathe ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi, le mali yankhona ayikho lokugada ngoba kwesikhathi uyahamba kuphendukiselwa kusasa kuthiwa uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samkeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona kulalokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka O le A level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umanisipala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umumbo wabantu abawulime kunsimu zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasozajezise abalime emaxhaphozini ngokubahlawulisa inkulungwane ezingama-25 zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. Mavis Dama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini usithi ikhansili ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamanisipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lumbiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamanisipala weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZWO 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage illegal
farming. Osubhode kulenjini ejabeni olufanayo ngoba awuvelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi ukuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
Ndiyazi ukuba umanisipala uyenelisa ukukhuluma ngodaba lwabalimi edolobheni kodwa engezi lutho. Kulabo abezwa umonakalo omkhulu kakhulu kwezezindlela abagoqela abagebha ichebechebe labatholisa abantu indawo zokwakha okunye emthethweni. Siyaxwayisa umanisipala ukuba lapho ezikhuba inhlelo zakhe akhumbule ukuba kuyini okufusa izakhamizi ukulima emadolobheni. Zifuqwa indlala esibhadlile lapha emadolobheni.
Isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umanisipala ujezisa bephula imithetho yokulima lapho abangamelanga balime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto eziningi esingenziwe sasivalisa lapha. Ngakho u-City Council wenza kahle uma siya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi nga wenza lento bengakalimi abantu ngoba nxa usugamula umumbu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lowa ukuthi uzavuna indijana leyo khonaphana kodwa bekumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bangakamoshi ngoba sekonakele sebelimile sebegebhile sebeexposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe ekhontesta kuma-election njengoba upresident ekhulume ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezinjalo. Ngayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolo hhalo ngulungane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umanisipala ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipala waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lalikho kulamhlanje sikhangela ukuqhubeka kwemizamo yokumelana lobhubhane ku-COVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe e-Afrika we-AFCON ngesikhathi leZimbabwe liphakamile lokujeziswa yihlanganiso ye-FIFA. Khangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolesibili ukubana usenelise ukubopha undoda onakanelwa ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weleHaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engamashumi amane lantathu yokuzalwa 43. Ubika wayelisotsha kweleColombia njalo ubikwa ebotshiwe esetheswa icala lokuqoqa ukubulala kweleMelika. Umongameli Joe Biden uqhayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwa bele COVID-19 lizaqhubeka liqhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emakilasini kusukisela ngolwesithathu ngemva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga okwethusayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezincume umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyaba khona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edluleyo. Othuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg weleSouth Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kweleSouth Africa eminyakeni elishumi edluleyo, ikomishini ebecwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu ayisishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhele inkampani yezamandla kagetsi Eskom yezokuthutha iTransnet, ezendizamtshina iSouth African Airways lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshuntshwa izigidi zamarandi kula mankampani. Lombiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhansilini kusetshenziswa ubuqili. Ngesikhathi simukela lombiko umnumzana Ramaphosa usho ukubeka kwacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakanye ngemva kwamahola angatsholutho otholile ufake kuwebhusayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kweleSouth Africa umnumzana Canisius Nkala uthi uqakatheke kakhulu ukuthi imiko yamakomishini ibone umuzulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile ireport. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwecommission namanye amacommission ayenziwe eZimbabwe apublishwa, mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona iprosecution or kumele kuthathwe khona iaction ethile ingathathwa yini, and also a public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi izimabhe layo isebenze ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizana seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati laye uchayela umnumzana Ramaphosa ehlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana Ramaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le corruption. Kuqakathekile ke lokhu ngoba umnumzana Ramaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noweMonklante Commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo ukujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo. Kuwoza Friday ngivini silejaha elisakhulayo uHilary Shingwandlamane ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uIsra Jesus Fanda.
Kuliviki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke echisa kwamagama sikhuluma ngaye phela uWilliam Jumanda Nyoni yena bamazwe ukuthi uchini.
Mina ngazalelwa eGate Bridge, angikhulelanga khona. My parents moved to saqala ukuhlala eWest Nixon. I did my primary level eWest and then I moved sayahlala eColumbon, so I did my ordinary level. Ngasuka laphana mina ngothando le music. I had to move from Columbon ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio, okay, X Studios.
I
music yami yonke ngiyenzela X Studios ngama producers angu 2 uGega Beat lo yikid. Sesenza ama projects ambalwa. Mina basically I'm an afro pop artist but I ventured into producing some type of vibe a different which is called trap mapiano. I've had projects with my producer uYikid. I have several projects and the this song is released lay okuthiwa ngokwali.
Kona yena ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo ke wamapiano ke obuyangeke kunono obuhle yena ke sithandukwazi ukuthi ngubani kahle kahle owamenzayo wenza sifuna ukucula lomculo.
Mina imusic bengilothando ngisesemncane but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana beNigeria laba oJoboy. Music yabo ilobunono obuchazayo. Le music yaseGoli amapiano lawa boy age group yethu isound echazayo, so I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza.
Tshela ke balalela ukuthi wena utholakala ngapi umculo wako bengawuthola ngapi kanti ke la ku social media bangakuthola ngapi
mina ku social media ngitholakala ku Instagram ngizibiza ngo William Chins ngile background yokuba ngu photographer so liyadibana lento eziningi ezama photos ku YouTube ngikhona i account engisebenzisayo is called Madder Than Boys ile new release track esiyenzileyo kathesi okuthiwa ngukwayi and you can listen to it, it's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available, it's William Chins.
Bese uhlelo hoza, hoza Friday, silejake lisakhulayo, elicathulayo lokuntuthu siyathunqa khona le koBulawa ke, nguChins ebesilaye, igama lami uJesus Vanda zihlangene njalo kwelizayo, lisayo. Don't really who you think I am. Don't really where you think I'm at.
Right now.
I'm living a life without room. Living the vibe that I choose. Me and my team, we never lose. Oh, I'm on here.
Oh, I'm on
here. Got your number, put no jive on. Got your number, we're no play tomorrow now.
Kanyele ezinye zezindaba ezikhokhela izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungavuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Abafundi abakhanyelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba abathole izithupha. Kuwoza Friday liviki beselejaha elisakhulayo uWilard Jimbwanda Nyoni ucula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Siluqhuba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPracides Jeremiah City libe le mpelasonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.